go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo ukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni ndibona laba abafuna ukudlangodwa kwesikhathi.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral case.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshelwa ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize.
Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa.
Wena wendlu!
Imeseji enonikeza abantu bakithi azi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sakithi.
Lingakhuthwali uhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikhathazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by-election izolo lokudinga ukansila kaWard 2. IZesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. Unkosikazi Sorai Chiwara we-MDC Alliance nguye onqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisishiyagalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalutshwane nxa uqhathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ikuthi abantu kabasathembi kukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethu ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni ndibona laba abafuna ukudlangodwa kwesikhathi. Abaningi kuphela kabahlelani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola lemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba balutshwani yibo abantu ababe lothando sibili olwendaba zamaphatha abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni konoko babanywana?
Kusitshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abasenalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akula lutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuzeki kungatshintsha sibili, but okwakathesi ngokuma kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanakuhlemba nje njalo uyakwazi ukuthi ukuvota yikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni yingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe, bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana kulabanye abathi uChamisa bekungamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abanqabe ngathi kuthiwa kulo muntu osethengisile. U-President Chamisa ule mvumo ayiphiwa yi-National Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela iy'nhlelo ze-MDC. U-President Chamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba, ngakho mbone ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwento engenzakala ngokuqala lokho. Owesibili ngokuthi uPresident Chamisa uchilo yena ngwakho ukuthi ube nomhlangano kade emenywe kuwo ngama-ambassador, kuhlanganele ambassador weBritain. Abantu labanqabe bebiza abantu emhlanganweni kakakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani. Ngokunjalo nxa uPresident Chamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho, okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphatha amandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili, kambe ukuthi khona kuyani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ube ngakhulumisani lesiphatha amandla akukhanyanga, angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi. Ube seduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo, yikho lokho okwenzakalayo. Lokho okunye ngibone ngani abantu babe sebephonga udwebe emzila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, sixoxelaye eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya obuqoqwe isigodlo seZimbabwe leBotswana kabazange betshaye inja befihla umphini njengoba bakubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance, umnumzana Paul Chitate, uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral case.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizimusi eZimbabwe. Satshelwa ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizimusi eZimbabwe.
It's a nightmare to do business in Zimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela kubhizimusi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe, ngakho ke akukhwabitheki ukuvula ibhizimusi ekhaya.
Short lived because at the end she showed us one name.
Ukuthaba kwami kuqiniwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye nenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kohle kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi wonke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Highly centralized situation again.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to RBZ is, what guarantee
are they giving me as an investor?
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi liza ngiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi. Ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitaladeni abalandleko eziningi. Okumele babe lakho nje izicathulo zokubaleka masibe botho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthi ulethemba lokuthi umlayezo ophume ebantwini uzafinyelela indlebe zikaMnangagwa. Uthi okuba kuthabelayo ukuthi kulesithembiso sokuthi okunye kuzalungisa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Kulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane lezimra eborder konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha ezijeniwe ezifana lozokwethelelala i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenziwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekele kwele Zimbabwe umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha eziphathelene nalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eHabron kwele Botswana.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Womanje ake sizwe ezibhathelane lezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ndube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lwe Innovation Labs Schools. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi mayelana lohlelo lwe-Innovation Lab Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. I-Innovation Lab Schools luhlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane sase-America esificamfundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lwe-Innovation Lab Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama-Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama-Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalwisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa yi-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa yi-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini lendaweni ezijiyeniyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools lujonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths engakuthi yi-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry. Sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa ama-computer, benelise lokusebenzisa ubulembu i-internet. Sibe labantwana abazafundela engineering bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenjini bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichazisele ngamafishane ukuthi nxa sixoxisana ngama-SDG sixoxisana ngani?
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. Nxa sikhangele ngokuthi uphathisa njani ekuthuthukiseni kwabafundi, sikhangele ukuthi abafundi nxa sebefunde lama-Sustainable Development Goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo, benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo, bengaqhubeka ngemfundo yabo. Sibe labantu abakhaliphileyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi, bakabe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha, labafundi, ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, maths, le-arts, kuthi lokho abayebe kufundile kwamanye amazwe bakusebenzise lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana abalapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Qhiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi.
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga libelelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uZulukandaba besixoxa lo mnumzana Muziwandile Dube ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butaz, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Zimbabwe omuhle, Mzwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove okwamanje ke wothi sizwe uNtungameli Nkomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalutshwane nje. Sizabala ivesi ka-1-4 dale-ke u-19 sisiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, sizintandane asinababa, omame banjeabafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni ngezukulwaneni, usikhohlelwane kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya, yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke esilako kakusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yise, uthi omama sebefana labafelokazi. impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise, impilo elikhuni enzima kakhulu. Aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali. Lokho ke akudingi ngazelo, ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa, ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungaphi, amanzi ayathengwa. Izinkuni zethu ziza ngentengo lazo, siyadubeka siswela amagesi. Xa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku, kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho. Abantu badubekile, abantu badutywa izinto eziningi, kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo bonke lokhu ngikhona mina. Ngoba nanxa sekunzima sekunje, singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo, abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe, kuyaze kube nini sidubeka kangaka, siza kwenzani ngempilo zethu lezo zilukhuni kangaka. Kodwa kuyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezukulwane ngezukulwane, kasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade. Athi uJeremiya, Nkulunkulu sibuyisele kuwe, siyakubuya. Laba balenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukubanze badube ungakanani, bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela, ingabe yini abayiswelayo. Bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buyanini kimbantu abami, uza kusamukela neenhlupho zethu. uNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona. Ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo, khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angaze asikhohlwa, angasithiyi, angasiflatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ithemba yalihlale kithi, ubunzima bedlula, umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade. Uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi izoloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho. Nkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamunye ngamunye, sikela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela lami lapho ke baba Nkomo labalaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyabonga ke Ntungameli Nkomo, le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos libe ngutshiki lobhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumelo yeminye imidlalo: Tel 1-0 Black Rhinos 2, Wange 1 Triangle United 2, Mushowane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2. Ye kumenjalo ke kwezemidlalo. Ye ke sesingena kwezamasiko. Ubulelani lophengula Khumalo wakhethwa umdeni wakoKhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi ulophengula kamzilikazi kamatshobana Khumalo. Izolo uqhube imbizo yabadabuka kwele Zimbabwe eJohannesburg kwele South Africa, lapho azethule khona okwakuqala. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane.
Nangamabutho enkosi uBulelani lobhengula Khumalo abehuba ehaya lokusina ngesikhathi efika eBerea Park, lapho aqube khona umhlangano wakhe loZulu.
Wena wenzo
Hanuman, 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 Hanuman,
Ukulelando bengla khumalo utshela umbuthano lokuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umthwakazi kukho konke okuhlupha uZulu.
Imessage enonikeza abantu bakithi zayo azi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sangakithi, banomuntu ozobavikela kwizinto eziningi ezinzekelamandla, ukuhlanganisa abantu sibe yimbuma sibe yingxenye neenkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umthwakazi ukuze kuqedwe indlala, ukusweleka kwemisebenzi lezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Silungisa amahlelo ukuthi silwele indaba yabanakithi on a day to day basis. Silale indaba yethu kunivikela. Sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, be it from agricultural to ukuthi abantu bathole ama-grants. Namanje ngisebenza ne-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, be it solar, be it renewable energies nje in general, ukuthi abantu babe nogetsi emakhaya. A basic need like water as well.
Induna indaba zinduna unhlanhla yamangwe ndiweni layo bekona kulumbuthano nobanje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlangela lwabathile ebandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi kungenzeka suswe kulesi sikhundla. Undiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sekufika endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele ethebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limkhahlele nje kancane, limvuse kancane.
Umnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngile dlabuzane kakhulu inkosi engalokho kanjube kanobhengula. Iqanda lengonya elafukanyele ekholoni lize lavela lamhlanje ebantwini balo sithi thina hayi onke umthakaza wosondele nasi inkosi yethu ifikile, asipheni amandla lokuyisekela konke kwenzayo yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belo mbuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesicoco esifanayo. Meletulo 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngingo Benedict in Shapo.
Ngakuhlukani wothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukansela edolobheni lekaDoma. Abadabuka kweleZimbabwe abahlala eBotswana bathi kasikafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Lobhengula kaMzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalelisayo ngoKip Stube. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.